Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 24 kuLwezi 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
ungalandelwa imithetho yomhlaba kulandela imithetho yeZimbabwe, siyihloniphe sonke. Akuzaphela ukunyamalala kwabantu, kuzaphela ukwethuselwa kwabantu.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations sikhuthaze ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Dapumane Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC.
Kuleyana ukuzithela isoziqedeni imbobho, ayisoziqhodiwa ngamamisayile, kodwa izaqeda ikhwinisa.
Isivumelano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho le-Hamas siqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhululwa kwabathunjwa yi-Hamas kanye lamaPalestina abotshwa yi-Israyeli. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yeZinasu namhlanje. Lava babalisa uComfort Mpofu Alene Marashe lo Tinashe Gaswa besethosa icala lokuthengisela ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yomanyano yamazwe omhlaba e-United Nations isikhuthaza ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Dapumane Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo le-CCC. UMasaya uthunjwe endaweni lo-Jeffrey Kalosi ngabantu ababehlomile abanakenelwa ukuba ngabeviyo labasebenza nsitha ama-CIO. Bathunjwa emini libalele ngesikhathi bekhankasela uzamela ibandla le-CCC kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-9 Mpalakazi. Okusikhathana sedluleyo kuthunjwe njalo amanye amalunga ebandla leli athi umnumzana Takudzwa Ngadziwore lo mnumzana James Chidakwa, kodwa akula muntu osethe wabotshwa ngalamacala laloba kule mifanekiso yabantu abathumba uNgadziwore eyakhitshwa ebulenjini. Amapholisa ethembisa ukuthi azaphenya lezi ndaba, kodwa akukabi lobotshiweyo kuze kube manje. Inhlanganiso yamabhishophu eRoma eyeZimbabwe Catholic Bishop Conference layo ikhiphe umbiko izolo isoladlakela lokuthunjwa kwabantu, njalo ikhuthaza ukuthi abakhokheli bezombusazwe bavikele amalungelo oluntu. Okuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu e-National Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu lokho okukhulunywe United Nations, ngokuba nxa isikhulumile yafaka izwi, kuyaphakamisa isithunzi salo ongasekho emhlabeni, isithunzi sekhesi yakhona. Siyayidinga i-African Union, siyayidinga i-SADC ukuthi layo ikhulume, siyawadinga wonke amazwe omhlaba ukuthi akhulume ngalokho okwenzakala eZimbabwe, ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshaywa kwabantu, ukwethuselwa kwabantu, ukungahlonitshwa kwamalungelo abantu, ukungahlonitshwa komthetho weZimbabwe, ukungahlonitshwa kwe-constitution yeZimbabwe. Bonke siyabadinga bakhulume ukuze kulungiswe ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke lokho okwenziwe United Nations kuyinto enhle kakhulu esiyidinga kakhulu ukuthi yenziwe ibobo.
Sikhangela ukuthi kube lokuthunjwa kwabantu abagoqela uChidakwa, uNgadziwore labanye abebandla eliphikisayo, kungazange kube lophenyo olube lempumela ekhanyayo lapha. Libona sengathi kulo phenyo oluqhubekela phambili kumbe hayi?
Ukunyamalaliswa kwabantu, ukuthunjwa kwabantu asonto entsha iqale ngo-1980, sile 43 years isenzeka. Yebo, namhlanje sesikwazi ukuthi njengalokhu sile social media, njengalokhu abantu sebexhumene kalula ngemibiko, sekulula ukuthi abantu bacabange ukuthi esikubona namhlanje ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshawa kwabantu, ukurigwa kwama-election, ukwethuselwa kwabantu, yinto entsha ayi indala lento lelo kisuke sithola uzibuse ngakho ke kuyadingeka ukuthi sonke sizwisise ukuthi suka khona lekudala iyadingeka ukuthi siphundwe lempande zayo sezangena zatshona phansi lezimpande kudala kuphilwa ngalendlela badla ngakho laba basezihlalweni baphila ngakho ngokuba ikho kubagcina besembusweni ngakho kakululu ukuthi bakulungise lokho kanti kuyinto ebasebenzelayo ngakho kumele ukuthi kuze kususwe khona lokho abakuvunayo ngokulimala kwabantu ngokuhlukunyezwa kwabantu ukuze lento igcine iphelile
njengabamela amalungelo oluntu kuyini okudingakalayo okufanele kwenziwe eZimbabwe ukuze kuqedwe udubololo
Thina abalwela amalungelo abantu into esiyikhuthazayo ukuthi kuhlonitshwe iconstitution yeZimbabwe ingahlonitshwa nje iconstitution lezivumelwano zomhlaba ezamalungelo iZimbabwe yazisayinayo le fanele izisayine lokho ingakavumelani lazo ezinjengabo convention against torture ukwenza khona lokho kungalandelwa imithetho yomhlaba kulandelwe imithetho yeZimbabwe siyihloniphe sonke akuzaphela ukunyamalala kwabantu kuzaphela ukwethuselwa kwabantu lo khetho luzaba ngolukhululekileyo imithetho izahlonitshwa izahlonitshwa iconstitution lelizwe lizathuthuka kube lemisebenzi kube lentuthuko yonke lesidingayo ngokuba okwenza ilizwe lethu lingathuthuki kungoba ipolitiki yethu kayimanga kahle ukuze lithuthuke ilizwe kumele simise kahle ipolitiki ukuze ipolitiki ime kahle kumele igcile empandeni zokuhlonitshwa komthetho zokuhlonitshwa kwentando yoluntu zokuvota ngendlela ekhululekileyo
lo ube ngumnumzana efidlela ncube ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu National Consumer Rights Association iStudio 79 elisanga ukuxhumana namapholisa njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa belungadotshwa Amapolisa aweZimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yeZinasu namhlanje. Laba babalisa uComfort Mpofu, Allen Marashe, loTinashe Gaswa besethesa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi ngemva kokuba abafundi laba betshengisele besola ukuvinjwa kwabanye babo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli ye-University of Zimbabwe. Abasola bakhangelela ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Inhlanganiso yamagqwetha elela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ikhweza amaphepha emthethwandaba we-High Court namuhla icela ukuthi iphoqe ikolleji le-University of Zimbabwe ukuthi livumele abafundi bonke abafuna ukuncintisa ukuthi baphatheke ukhetho lwe-SRC. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi uhulumende oncindezelo kafuni ukuthi abantu bebe lamalungelo abo betshengiselele lapho bengakhululekanga okubonisa ukungathembakali kwalabo abaphetheyo ngoba ubaba lo ophetheyo ngo-2017 evela ku-exile wabuya wakhuluma ukubana amalungelo oluntu azaphronyothwa azahlonishwa okwehlukeneyo lalokho okwakusenziwa ngumuyi uRobert kodwa sibona kuyi-continuation okusenza sibe lokholo lokuthi inkolo yabo njengebandla lezana uPF kwephula lokuncindezela amalungelo oluntu kulosizi ukubana abantwana kuthiwe kabasoze bebe lelungelo lokuthi bencintise anti abantwana bebefuze bevunyelwe bencintise beyaliwe ngabanye babo ukuthi abababoni njengenkokheli kumbeni bebavumele abanye babo kodwa uma sebesalelwa ngohulumende kuyadanisa kodwa akakusinto ethusayo sikubonile kusenzakala even la ku-presidential campaign kulomunye odesa oyalisiweyo ukuthi ancintise uSevia Kasukuwerere.
Sibone namuhla iUnited Nations ikhuluma ngodaba lwamalungelo eZimbabwe isola ikakhulu ukubulawa kwelunga le-TRC uMasaya. Ungathini njengoba sokukhuluma layo iUnited Nations ngodaba lwamalungelo eZimbabwe?
Kulusizi ukubana iUnited Nations ikhulume namhlanje izano iqale ukwephula amalungelo oluntu iminyaka engu-43 abantu beZimbabwe baloke ba kwabuya amakhiwa kwaphuma kwangena umbuso wasasingaphansi kombuso wobandlululo lwabamhlophe kade singaphansi kombuso oncindezelo sincindezelwa ngabafowethu abantu abamnyama ngaphansi kwebandla lezano PF 43 years ungakhangela abantu beZimbabwe abakaze bekuthole ukuthula and kuyinto enhle fine ukuthi at long last iUnited Nations isikubone lokubana abantu beZimbabwe babuswa izigebenga kodwa mbona ngazathi it's not enough kuqakathekile ukuthi kube khona okungenziwa against bona ngoba ukukhuluma nje kuphela abalandlebe zokuzwa ngabantu nje abazixhwaleleyo abadinga ukuthi kube le ndlela ethize engabenza bezwisise ukubana abantu balamalungelo ilizwe ayisilo lama individual kodwa ngelethu sonke.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7. Isivumelwano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho eleHamas siqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhulula kwabathunjwa iHamas kanye labaPalestina abotshwa yi-Israel. Phansi kwesivumelwano lesi Israel leHamas zizatshintshana abantu laba kuzakhululwa abesifazane labantwana abangamashumi amahlanu abathunjwa iHamas ngenyanga edluleyo kanye labePalestina abalikhulu lengxenye abasentolongweni e-Israel. Abathunjiweyo abalitshumi labathathu bazakhululwa eGaza namhlanje, abanye bezakhululwa kunsuku ezilandelayo beze befika amashumi amahlanu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TCC.
Kungumbiko omuhle kakhulu ebesiwukhangelele ukuthi vele esifisa ukuthi impilo yani ukuziphela isoziqedweni umbobho ayisoziqodwe ngama-missile kodwa izaqeda ikhulumisa. So-ke khona kosakusenzakala kuyasijabulisa kakhulu ukuthi ngase bebesilangela okuthiwa ngama-prisoners of war nabana sebekhulula labana bebabisela ngaphanayo kuyatshengisa ukuthi sokuyiswa kuphemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani sibeugcine ngoba siyakubona ngokuzekwenzakale kube yindlela ukuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala olaphakukhulumiswana kude ufike lapho okukhulumiswa nabo umlilo okuthiwa yisizimane yakubona sokusondele khonokho. So-ke siyakuqhuzela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke nalamazwe alamandla lawa angenele ancede ukuthi lezi ngaka zombili ezilwayo ama-Israel nabona-ke amaphalestina be-Hamasi kufike nje ekuqineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezinto ezingenzonakalayo. So-ke mbona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhotha ukuthi lezinto ezingezenzayo empilweni zabantu kufa abantu kukwi-property ne-economy iyahlupha kube lento zama-recessions kube into zingasahambi ezinye zidura impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So ukuma kwento kutho ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Ye sikhangela lapho ukuthi kule sivumelwano esesikhatshana nje esincane singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi njengoba lapha kukhanya kuyimpi eyake yaba khona ke kudala. Yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yamaPalestina lama-Israel njengokusitsho yinto endala kakhulu iba khona ine ibe khona ine kodwa ngibona ngathi iphosent iresi yaba khona nengxenye siyaba isinde esiphezulu kakhulu ngokulandela okwenzakeleyo and leqiniso lokuthi ngaso kungasokuqinisa kanje bayananzelela ukuthi ini bayincedisa engxanye ipahle esiukuthi isivumelwano fane sibe khona nesokuthi kuba lokuthiwa i-compromise ngikhize mthetho kuba kumnandi hayi shukela namhlanje sizasebenza kanje 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 ma kulalokhu sizenze nalokhu nalokhu kuzenza impilo ehlingahlabi khona kodwa singathi ngesikhathi esindalana ngavele impi ekhiswana sifuni yabonaangicasa okanyekafunini nasenza isivumelwano kube lento ezibhakabaka izivumelwano ezenza ukuthi impilo ezele ingasali khona odla ngase bona ngathi kulokuxabana bafuna ukuyenza kube nendlela yokuthi kube lezinye umntamlanga uzozabe kutshela ukuthi hayi sukakule nto enje khulumiswane bangavumele ukuze kugcine kuphalisa impi inkankulu kakhulumiswano. So futhi thina into isifuna ibe khona impi inakokuphela kodwa izakuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandeli.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandela ezombusazwe owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TCC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
UZulu waseMelika ubethakazelela ikhefu ele Thanksgiving izolo, lapho avame ukuhlanganyela lemuli labangane kwenziwe idili elihlatshwa ukuphekwa kwengalukhuni. Iningi livame ukuya kwezinye izigaba zelizwe ukuya kwethekelela imuli labangane besiyahlanganyela impelasonto yonke. Kunje iningi aliyanga emsebenzini namhlanje ukuze abantu babambanise lempelasonto ibende likhefu. Namhlanje kuvame ukusungulwa umkhuba wokuqalisa ukuthenga izipho zekhisimusi abamavinkeli amakhulu lapho abehlisa khona intengo yempahla. Abantu bathathe ithuba lokuhle bathenge okuningi okwezipho zekhisimusi kumbe okwendlini okubizwa ngokuthi yi-Black Friday. Abenhlanganiso yezitolo e-National Retail Federation bathi bona bakhangelele ukubana limpelasonto abantu abaningi bazathenga impahla lonyaka ukwedlula ngasikhathi sinye nyakenye, ngoba umnotho lokhu usabhekane lobunzima ngemva kobhubhane olwe-COVID. Kuthi-ke uhulumende bezigaba ezitshiyeneyo zaseMelika baxwayisa ngokuqonga kwezehlakalo zokutshontshelwa kwabezitolo ngalesi sikhathi ese-Black Friday le-Cyber Monday, kanye lokutshontshelwa kwabantu makhaza impahla ezitshiywa eminyango ngemva kokuthengwa kwazo ezitolo zebulenjini ezifana labo-Amazon lezinye. Abezitolo babikwa belahlekelwe ngamabhiliyoni edlula alikhulu amadola, $112 billion, ngenxa yalobo busela ngekhefu le-Thanksgiving kusiyafika elekhisimusi nyakenye. Kulo wesifazane oseye emthethwandaba emangalela umeya wedolobho ele-New York City, umnumzana Eric Adams, emethesa icala lokumhlukumeza okwecansini eminyakeni engamashumi amathathu edluleyo. Owesifazana lo uthi lokhu kwenzakala besemsebenzini lapho bobabili ababesebenzela khona umasipala we-City of New York ngomnyaka ka-1993. Umeya Adams uyalilandula leli cala. Amapholisa aseMelika abika ukubana lokhu esekhangelisisa imbangela yokungcikelana kwezimota ebholohweni elimanyanisa umngcele wesesigabeni se-New York State lese-Ontario ese-Canada kuTurkey. Kuzavuka kuyi-Thanksgiving. Lokhu kubikwa kubangele ukungahlaliseki okuthile, so sesatshelwa ukubana le ingaba yimisebenzi yabalwabucatsha abedlulisa amalawulo ama-terrorist. Kodwa amapolisa abika ukubana hatshi ibingasiyo imisebenzi yama-terrorist.
Amabandla ezombusazwe athi aselungiselele ukuncintisa kukhetho lenyanga ezayo olwama-by-elections. Ibandla le-ZANU-PF lisithi selithume amalunga alo edalela phezulu ele-Politburo ezigabeni zonke zelizwe lapho elizancintiswa khona. Kuthi abebandla le-CCC labo bathi baqhuba amalungiselelo abo alolu khetho. Ukuhlaziya udaba lokhetho lwama-by-elections lokuvotelwa abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswayo ngozithi ngunobhala we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Angliston Sibanda oyingcwethi yecubungulo ezombusazwe njalo engomfundisi.
Ye, kuqondile ukuthi amabandla aphikisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki. Omunye lomunye uthi yena yimiqhudelo ikhulu umdlalo esasiwudlale kweluseni. Njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzanqotshwa. Thina babukeli sabe sibukela sibona ukuthi lowo ndoda uthi uzanqoba, kodwa asiboni ukuthi anganqoba. Kungenzakala izimanga ama-surprise crisis abanye banqobe kodwa futhi sikwesabayo esukhangeleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu iTCCC inganqotshwa kuma kwama constituents ezanqotshwa khona izahamba futhi eqhalakhala futhi ithina kurigiwe njengokuhlala bekwenza so ingoma nje size expectayo
singathini ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla leCCC njengabezenkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi kusiba lokuchithwa-chithwa kwemali kusenziwa ama-by-election
okukamnumzana uChabango lebandla leCCC yimboza eyayivele ikhona it was only bekuvele kulindwe nje isikhathi yimboza eyaphekwa kusukusela ngo-2018 imboza le besayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathi lilebandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa yi-constitution lithi lilebandla lezombusazwe elokwelingelama-structures liza kwenza kanjani kwathiwa sithengwe izanu singabantu bezanu sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku-social media lapha singadlala ama-audio akhona ikakhulu emsakazweni wethu wona lowo we-studio 7 abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imibono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yi-cult so imboza le nxa isihlephuka umnumzana uChabango akwenzayo yikuhlephuna imboza afaka isandla emunye wafaka umunwe wathatha i-chance wathena abantu bona nini nasi imboza into emelwe ngumnumzana uChabango simzwile ekhuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni so kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi besebelungisela ama-by-election so ke mina ngumbono wami ngithi mina lanxa kusidulela ukuthi sirane lama-election kodwa yinto okumele ukuthi zilungiswe kanti njalo kumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu i-electoral act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama-structures abe le-constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe anjengeBotswana awuhambi ungela ubuye lenhlanganiso yakho lingu-4 lifike lithi linaselile party kumele libuye lamaphepha incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eli-serious engela-constitution ngoba ugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe
Lo ngumfundisi Angleston Sibanda ocubunguleza umbusazwe owexoxa ecingweni losithandekile mhlanga owe-Studio 7. Umdlali wenguqu owaba lodumo eZimbabwe uGeorge Chikova ubekwe namhlanje eChivu. Uchikova wakwadlalela iqembu leHowmine esakhula eleDynamos kanye lelesizwe lama-Warriors ubhubhele eSouth Africa ngemva kokugula okwesikhatshana ebanjwe ngumkhuhlane wenhliziyo ocatshangelwa ukuthi yiwo owamthathayo. Abadlali labaqeqeshi benguqu abeqembu leDynamos lamanye amaqembu izihlobo labangane babuthane eChivu enkundleni yeGarwe Stadium bevalelisana lomunye namhlanje. Ukulahlekela kwelizwe ngomdlali lo kuza ngalesi sikhathi ilizwe lisanda kulahlekelwa ngwaye ngumqeqeshi wayelodumo eZimbabwe uRaman Gumbo obhubhele eBotswana wabekwa kobulawayo ngomgqibelo owedluleyo. Uhlelo Woza Friday liviki silomculi ogxile kumdumo kaMaskandi uBongani Mlala odabuka eTsholotsho kodwa ohlabela kwele South Africa. uBongani usanda kwethula idlalade elitsha elilesihloko esithi Ama Baby Shower nangu exoxa lontungamili Nkomo oweStudio 7.
Ngiyabingelela emsakazweni nakuzo zonke indawo la kufikelela khona umsakazo ukuzalwa endaweni yaseTsholotsho emgodi masidi la engizelwe khona ngakhulela khona emcubeni ngifike ngomnyaka ka 2020 la ngifike ngithola khona isingle trick yami eyayithi amababy shower abayithokozela kakhulu abantu bangicela ukuthi angenze i-album epheleleyo engiqeda ukuyenza kule nyanga esiphuma kuyo October.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami usatholakala kuma CD owamanje. Ama CD atholakala kimi ofisa ukuxhumana nami angangithinta kunombolo ethi 0744742571 0744742571.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kubalandeli ngithanda ukubonga i-support abangibonise yona kusukela ngomnyaka ka-2020 nakulowo msebenzi engiqeda ukuwenza manje. I-support engiyitholile yangijabulisa kakhulu, ngithanda ukubonga.
Untungameli Nkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Siza kuzwa njalo nyo uhlelo ngeviki ezayo ku Live Talk lingakhohlwa uhlelo lwethu olulandelayo. Sikhangela ezemidlalo ngemva kokulahlekelwa kweZimbabwe amaviki elandelana ngabadlali benguqu abalodumo uGeorge Gova obhubhele eSouth Africa wabekwa namhlanje, kanye loRaman Gumbo obhubhele kweleBotswana. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inhlanganiso yomanyano amazwe omhlaba e-United Nations isikhuthaza ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwabantu be-TRIPC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.